so abantu bebizweni lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathoyele ngisawuso silindile la kuJoseph Moyo akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga enhlono so ibizweni lonke belilabantu kuzapha zange kube yinto kusona iyangancane nemhlukuzo ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungule phezulu emashonalendi wet kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonalendi wet zange ngifike emashonalendi wet aphelela empumalanga so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kayizangibe yinto emathekelenzi yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukuqitsha ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye of course ukuthi abantu bemathebheleland babebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezihambele quma efolo babebaningi njengeziquwalekelelo kodwa-ke labemashonalini babebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abagcina beningi commander ye-army bathenga izipa and baningi abanye bayengichiso staff uzipra ngiyamkhohlwa lubaba wayengemashonalini so abantu abaningi abezitra top levels abevele emashonalini babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni kuyotshayela ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapho abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonalendi wethu ababebezile lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonalendi izapho iqine emathebeleni ayisiko liqiniso lakhona ngoba kudala thina esasisakhula siyizapho sasikwazi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehaifini lapho kwakule zaphu evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonalend iza ngapha kobulawayo kude yazawenapo unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uze umdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi unkomo ngisazazibau umuntu owenziyisa azabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba unkomo owaphumebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinifaza zimbabwe kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala engilando kweminyaka ngokalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu ababefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyifaza zimbabwe.